Okumqoka kumele sikunanzelele ngodaba lama sanctions izijeziswa zenotho lezi yikuthi laso isigodlo semelika siyehluleka ukuthi sizigeze ngokupheleleyo ekuthini awakho siyavuma ukuthi akhona sibe sesitsho ukuthi abamba obani abamba inhlangothi zamakhampani ziphi kodwa udubo lwawo ama-sanctions abawazi bona ngoba isicathulo sifuthela lo osigqokileyo ama-sanctions lawo ngabe ayengelancedo iphongukuba ngama-sanctions babengasoze bawafake eZimbabwe okwenza ukuthi bebelokhu bewafakile bengawakhiphi yikuthi bayakwazi ukuthi azwisa ubuhlungu ilizwe leZimbabwe njalo angumzamo wokuthi afuqe abantwana beZimbabwe ukuthi bavukele uhulumende lokho yinto esegcekeni bavika umunwe entweni engavikekiyo ungathathwa njengomzekeliso wokuthi amabank eZimbabwe kawafakwa ku-visa system international okunjengokuthi awungeke uthenga into ye-America directly from ibhenki yalapha ngoba akakuvunyelwa khonokho ngokomthetho wama-sanctions osokusitsho ukuthi umuntu noma efuna into eqakatheke kangakanani kwele America kumbe ezindaweni okusetshenziswa amabhenki e-America nakwamanye amazwe nje awungeke uyithenge leyo nto usuka ekhampanini yakho so kumele udinga abanye abantu abaza kuthengile okuzayenza ukuthi leyo nto idule ibuyesizela kwamanye amazwe into ezikanjalo nje futhi lakho bangakuboni ukuthi yikho okwenzakalayo bayakuvala khonokho so ngabantu abalwisa umkhonomi weZimbabwe ukwenzela ukuthi abantwana beZimbabwe bangasebenzi kungasetshenzwa kuswelakala imisebenzi abantwana beZimbabwe balambe bangalamba babe sebezonda babe sebesilwa lohulumente zibotshaniswa umsila batshisa usiba lwethendele babe sebevika ngomunwe batshaya inja befihla umphisi ogavena be-reserve bank abakwazi ukusayina izivumelwano ezinkulu kakhulu eziletha imali elizweni ngokuthi bengabantu ababe bethiwa bakumalista ama-sanctions so thina nje abantwana beZimbabwe lokho sikuzwela ubuhlungu kakhulu njalo okumele abantu bakunanzelele okwenza senze amagala okwenza sikhulume ngalolu daba noma sithize ubuhlungu kathesi sifuthele yikuthi sifuna ukuthi lezi zizukulwane ezibuyayo kusasa zivuke zikhule zikwazi ukuthi kunesitha esilwisa ilizwe esake sasithumba abake bathatha abantu abamnyama babenza izigqili abake bathathela abantu abamnyama umbuso bababusa ngendlela abafuna ngayo yokubandlululo laba bantu bangaphenduka noma yinini besebenza noma ziphi indlela so abantu kumele bahlale bekwazi ukuthi silaso isitha esijame emnyango okokuthi nxa abantu bengabambananga nxa abantu bengalalisa inkophe nxa abantu bengaswela ukuhlakanipha bacabange ngezisu ilizwe leZimbabwe liyabuyela ekuhluphekeni kweminyaka neminyaka okwenzakalayo kungakabonakali uzibuse ka-1980 owabuya nebandla elibusayo eleZANU PF lona eligoqela elikababa uMkabuko uNkomo eleZaphu
uqhubeke njani umhlangano weconference khona ngapho kobulawayo njalo ngathi kuyini okumqoka okukhulunyiweyo eminye indiko ithi kulokungazwisisani phakathi kwebandla leZANU PF
Pepetwa angikwanisi ukuthi ngiphawule kabanzi nge-conference ngoba ngingasiyo delegate njalo ngingesuye somlomo webandla okukhuluma ngalokho kodwa engingakutshela khona nje njengelunga lebandla elijabulela okwenzakala emzini wakobulawayo i-conference le ikuthi ibandla lethu leZANU PF liqhubeka litshengisela ukuthi yilo lodwa ibandla lezombangazwe elilokwenelisa ukwenza umbuthano omkhulu kangaka ukuthi kukhangelisiswe ukuthi imigomo siseko esingathi ngama-policies alokhe ehambisana na lezidingo zabantu ukuthi kuhlaziwe kubone ukuthi into eyathenjiswa kusiwa kukhetho imanifesto le mithetho eyenzwa ngama-ministries ilandela leyo manifesto lalokhu okukhulunywa ngabantu ibevela ebantwini phela ngoba ama-delegates e-conference ngabantu abavela ebantwini kusahambisana na kumele kugijinyiswe kuphi kakhulu kumele kuyiwe ngaphi kodwa imisebenzi eyenziwa eZANU PF yonke umuntu uyikhangele ukuthi ibandla liya phambili igiya ithi phambili lokho okukhulunywayo okokuthi kuyalwiwa akuzwanwanwa lokho kwasukela ibandla lisuka nakathesi ungaboni ibandla lingasanyewa lingasakhulunywa Hatshi kuthi ukuthi sokufiwe vele abantu bazahlala bekhuluma into ezingekho ngoba bayafisa ukuthi ngabe kukhona konke khonoko kodwa thina esiphakathi kwebandla leZANU-PF lathi sabe sibala kuma newspaper sibe sesibona ukuthi ngabantu ababe belesizungu babe sebedinga nje ukuthi benze inganekwana ngebandla ngento ezingekho yikho bona ibandla lihlala inqoba nje ukhetho lonke ngomva kokuthi kukhulunywe ezinjengazonezi abantu baze baginqe nje bekhuluma into engekho ebandleni leZANU-PF. Ngiphakathi mina kuZANU-PF angikakuzwa, angikezwa umuntu othi kafile lobani kumbe kutheni, kodwa engikubonayo ngabantu abatshengisa ukuthi leli yilo lodwa nje ibandla elilekwenelisa ukuthi licuphe ingqondo zabantu abaningi kangaka ukuze ilizwe leZimbabwe lihlonyiswe liye phambili.